So kwamanje kuthula abantu besafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethe ya leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingalichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano weSouth Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
UMongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano weSouth Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa weSouth Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Kube lo minister futhi shaba oweze threat. Bona abantu ngamaminisi zaqathekile ukuthi nxa bedwele indawo eziyazi ngaba athatha i-opportunity nale kubana babe le ndlela zokuhlakani bazokuthi bakhulumisane kube le mvumela benelisa ukuthi bathole izuzo ngokuthi bancuse labo bantu bazoinvesta ngendlela abazabe ukuphathe ngayo. Kodwa kwakhathesi sibona ukuthi hhayi bancusiwe nje ngoba lawo phela izene ikhore esikhuluma ngayo emazweni amaningi asikayiboni kakhulu yenza owesabekayo.
Sesikhuluma ngobudlelwano Zimbabwe le North Korea ke umhlangano lwa ngeke waphambanisa lobu budlelwane.
Kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi North Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba athe sebecebaya ngapha eSouth Korea asikashiyo ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusibona ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose likhithimali siyangalimbele siyangali. Kodwa ke uqhathe kuye ukuthi iZimbabwe leqiniso ukuthi nxa ilanda into ezinjengalezo ngithemba ukuthi kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi kuhamba kusozibhamayisela ubudlelwano kodwa ke khonoko singeza kubalekela. Kodwa kwakhathesi sinethemba lokuthi engxenye bazayiqhubeka bayibambe kuhle indaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kuhlukumezana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa iminotho kumbe hhayi bazathathelwa njalo umnotho.
So amazwe alayeswananzeliyo abo-South Korea North Korea la manje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule-Afrika bebuya beZimbabwe eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ubayatha njengeZimbabwe zilizwe linothe kakhulu kulezi zondiwa phansi ama-minerals basebevula amehlo babona ukuthi singaze sibe lo dlelwano lokuncane leZimbabwe siyazi ngathi bangabangane kodwa bona bezohuquluza lokho esilakho lokho siyakwazi ubana kokwenzakalayo bayekuvusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu thina engxenye nje sibonga uniyo kuyizwisa okungathiyo lutho ukuthi lathi sibonga uhlaba leyo liqiniso esingeke salibalekela esilibona nsuku zonke sisenziwa ngamazwe nalo avela khona le kubo-Asia lamanye amazwe avela kubo-Europe.
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Morisi Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizwe isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murume wanga ane
okokuti waise kusenate akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayefisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathi ntambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT, ele-MDC Alliance, lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibe bexoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthew Sdube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labo chabango lokho vele yikho esayisikukhangelele ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ecourt ngoba lanxa umuntu oza ecourt ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali ngoba njengoba sathi ukuthi uchabango lati yithi abanikazi baqala indaba le lokho ukuthi thina labo chabango labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi court sokuyizinto ezeparty sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula umuntu ongazingenela ekhoda kusadingakala
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabango usenguye okhokhela amalunga edalele senate lawe parliamente
ye leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lepartini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabango kasazisanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati uChabango kasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umnumzana Promise Mkhwananzi
Ngoba uChabango eqabuka kuba khona sathi thina ibe nemene elisebenza ndawoni labanye ababenemene akukhulwa ngumnangabo alokho okwenziwayo kulani lezifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo August 2023
manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni
phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa nabaka-advocate Nelson Chamisa okwenzakalayo ephalamenti phansi indaba zalutho ikwethusela abantu nokuzama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu angathi alandela uChabango kodwa hhayi eqinisweni ehliziyweni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona bangama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngobaba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa
lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini
lokhu akunandaba okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu osezimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yezimbabwe nguye owatshiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu umuntu Dr. Mokele Jagjagirane
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesicc elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress, EANC, ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo, eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa ele-DA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mbofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu baseAfrika labo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela yo azothuthi ilizwe liya from now. Abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha ukusukela liqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile. So iANC ayizange iwine. iANC ingasawinanga ukuthi ibe ne-outright majority. Bona baprefer ukuthi iANC ibe ne-coalition lebandla elinjenge-EFF mhlawumbe ne-MK. I-DA abanashuwa na ngoba ma-DA ingangena embusweni kulula ukuthi umkhokhi we-DA abe ngu-president esikhathini esilandelayo. Ngoba ma ebangayenza i-coalition ne-DA kuzotho ukuthi u-vice president we-ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene u-president we-DA abe ngu-vice welizwe. Thereby sozathi ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayeligqibela elephalaphala. Bangamplanela bayenza i-impeachment e-parliament agcine ebotshiwe aphume. Then ngaleyo ndlela sokuzakwenza ukuthi uSteyn Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngu-president welizwe. Oyikhona kwesatshwa ngabantu beZimbabwe labantu abaningi we-South Africa bami abansundu. Baprefer yona i-ANC ukuthi yenze i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama. Yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa. I-ANC lushe i-MK. I-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho. Abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye.
Ubona kusenzakalani phambili?
Kuzoqala kulungisiswe, kuzofuna ukuthi uqale ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya e-court ngoba i-MK ima ingabhoyikhotha ukuthi kuyiwe e-parliament. Ama-member of parliament angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukhokhela ilizwe. Kuyatho ukuthi ngomthetho we-South Africa Constitution South Africa inamba ezabe ikhona e-parliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga, iyabe ingelamandla ukukhetha u-president. So into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho. Mhlawumbe izo ye-court, i-court itsho okutshoyo. Then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi. Kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle. URamaphosa angaqhubeka engu-president kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda. Lokho kufanele kube clear ebantwini, akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu way. Balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi. Balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni. Thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwangu obuzoba khona kodwa buzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama lezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubeqoqa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle, ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa, okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfake isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda. Noma kuthawuhlangene labasinde okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda yikho sakusebenzisayo. Sokazange kesinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi, wami wayenza nge-Westchurch. Bayenza ngo-Westchurch emphakamisa nge-cooking oil. Lesawudu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kuba le nkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile. Singabhoyile i-cooking oil liyana besisithatha le nhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lobe sesitshela umzali wakhe ukuthi ngamna thise for 5 days or 3 days uya ukuthi ingane yami kuna sithwale njalo njalo yena lo mthandazo sebe siwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ba umntwana elesiqhatho uyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kuba khona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthatha phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulenkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho luthile kumbe umntwana engakhuli kuhle kumbe neshota o vitamin D kumbe kulokunye okumphambanisayo kumbe kuyilabo ingxenye abangaba labo hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukukhuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abantu adala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthunqisela kumbe benathisa imithi. Lokho kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhangele ukuthi uwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le dehydration yini kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo. Kwenzwe ama-test kube sokuphiwa ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda nje kuyabe kuliphoso. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephoso. Kuyatholakala kuyenzakala.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika wayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokugqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kuka Trump kusetshenziswa imkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabubanzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ingaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo luka Trump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqeda akhe. Act 1 Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abachuchisi bathi uTrump wagamba
uxolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga kubantu beSouth Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time behle bebakhiphe out. Njengoba manje beza ngena ku coalition, so next time behle bakhiphe out. Lamanye lama running party aphume wonke ngoba kuze lathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time behle bebakhiphe emandleni. Lathi kuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la sibusa ngenkani laphezulu. It is in this ring in Lava Zimbabwe, Suleza. Nyabuang Masenga Lavola Puma Donkey.
Sandman and Sandman as Chito 7. I won as my tender in Kulumo, Kapusani, Esbanda, as my tender as Lavazami, Ukachin Luna, Angalane Koli. Cha iyangusisa inkulumo ekhulunywa ubaba ngihlala ngitshela abantu nje umuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singatubaba ngihlala imletha njalo azoyigqugquzela inhliziyo zabantu abethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi ngibakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala ekhulu behambela phezulu kodwa ekhohlwe ngabazalwa emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi noma ufune kanani okho umsebenzi ungawuthola noma ukuthi ufuna i-peace job akula peace job ungayithola kodwa sizanxusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza eGoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokuncane okutholayo hambisele abazali ngoba isisu asinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulawa yindlala usaphila emhlabeni angibonge hlobo zabo
Studio 77 Ngabelivuka njani mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha nguJeffrey Chuma hhayi asibonge uhulumende usizamile sibili ngomumbu kuthiwa khona okokulutshwane sikutholileyo kuyabongwa hhayi isibongele Studio 7 noma nje umyumbu wakhona ubuphehliwe kodwa hhayi siyabonga khona okokulutshwane sikutholileyo sithi hhayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umagide beselaleziko hhatshi siyabonga kakhulu
Nani salibonani ku Studio 7 ninjani nonke ngizade ngampungampu ngamafeature abantu bakithi especially bemandebeleni I'm sure ababonile ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma lanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje yamavenda abantu bakuthatha njalo so laba bantu abavotela CCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfakile umuntu wakibo njengomZulu so bona bakhetha ukuthi kuphume umnango wagwa kungena uChamiso ambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho le ncane ukuthi becommente lapha hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udliwe ngoba bona vele abakhaleli umuntu ofana nabo so ezithina esitapoto zaphula komthakazi ithi okufanele commento ngoba sifuna ukufaka abantu bakithi phambili lothi ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo America ungabheka khona ngale ama-Republican nama-Anglican bayenza njalo I don't know why into e-confuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi angiyazi kufanele bekhulekelwa amazi sibili begeza amehlo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalo sitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baqoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.